soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungena kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla lesi-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Ngabo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination board besebenzise TPC bebe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlalo wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo ye-passport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kokuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa isethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osekuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ubelomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla lesi-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Usiziba ubecathangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ebandla lakhe ancintisa emele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala Mkoba North, Chegutu West, Zwimba East, Seke le-Goromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxe legqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Misakala phathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kasoma members ngoba base besenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Ngabo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzise TPC bebe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlanu wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye. Nalabana abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokhu kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana umnumzana Chabangu u-secretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit uba kuchamisa kakakutsho khonokho. Engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuthiyanathiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into leziyana ezikhulunywa nje esithi ngebalo lingani liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer will talk. Ayisonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziva yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Makuwukuthi limkoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanga amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sihamba enkantolo sifike enkantolo sisiyitele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanje ngendlela okuba njengayizolo
bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Isengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lonalolo
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani you know iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela nje ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubhizi ngelinye igama sesitsho ukuthi likwenza lona
kodwa nxa kuyikuthi ubengakhononi ubengasezavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa siyabona nangu umnumzana Siziba wencintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la
ukumqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa ukukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe yikho ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general of the SACP no iparty kayibanjwe ngendlela etshintshileyo ungathi uyakhangela la ku-x eyayikuthiwa yi-twitter naleyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders ngumhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale so i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uChabangu says ukuthi no iparty le kumele siyincedise ibuyele eyilokho okwakufanele ibe yinkokhona
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oqothe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo. Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalele ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba $150 hathi $200 ayethe yiyo esizabhadalwa. Uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota yinye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota yinye. Abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hatshi $100,000 njengalokhu ayekukhulumile. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini ukubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho iyabe iyi-proposal yikho kuthiwa yi-proposal budget so uyabe eyethula bese kuthi amalungu edalo lephalamende abeseyicubungula babesebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene so ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezibeni value engako ezine-value engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo so-ke ngesenzela ibhajethi leyi isikuthelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu kodwa laphana kade sethala akhi abemali yobushini esasizele kade singa patali intele izinda kudala ngoba kwakuthiwa siku bracket yabantu akuthiwa ngabantu abangabayanga vele passport ivele ikade idula ilapho ekhona kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenza idinga yama-services lokuphintiswa lekhethana kwa-passport kwamanye amazwe kunzima ukuthi yehle kakhulu kodwa ethemba ukuthi ngenyenga eminye iminyaka izameyehle i-passport ngoba ililungelo iyincwadi emele wonke umuntu abe nayo noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama-$5 i-passport kumele ibe njalo kodwa ilizwe lethu labanye lifike ukuthi lenze njalo
ye siyabona ukubana okwenzakeleyo khona okukuthi yehlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo wena ubona ungani uyehluleka yini
indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inhlanhlanga lengxakangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 okuyiphambaniseka komnwezomnotho welizwe kwaqale kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angaphentshelalanga besinika into kuthiwa ngama-structural adjustment program iyabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SR so into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezithezo zomnotho so asonto umnumzana umthuli ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomo owokuthi only izimbabwe kuthena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi kaba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona babe bangatheli mthelo abantu abangu-92% yabantu abangabhadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela so kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92% so kunzima lawo noma ngubani angaba ngu-minister of finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona so mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube ney'tezo zenotho singa-updata kuze kusho ukuthi zikhona kumbe kazikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi
Hello, ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe. Ubuyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphala oludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulimela agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude enyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilukhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi ematobo. Ungwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini lokuthi kungena sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokhu uthi inkomo sezisabalala endawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba zithembela lolo hlungu zihambe zigcwala iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze ukusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwe asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa kula nto enhle kakhulu abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebambe izandla ukufa zila manzi ukunatha ziyahamba zisiyakatshana ziyatshontshwa zikathi ziyahambahamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinye athola zihlinziwe sokuphezulu kwamandla abantu lo.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association udokubunjwa kwalenhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singenza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kuyehlile. Sekukhonanyana khona okunjela laba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu amanzi, ukudla kuyashoda kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi masingathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube lendlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye namanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yokutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani kuzo zonke indawo. Ngicela ama-3PC lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukhalala kubhadala ngalutho. Hlalani phakathi lapho ePhalamende lilungise ekuningi osokumoshweyile amagovu ezamphefo. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenziswa laphana ePhalamende akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele lukulungise lina njengabantu abakuPhalamende. Lingakhalali, ukukhalala kusezingalutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenziwe kulungisiwe njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala, sokwamoshakala empeleni. So uma lingakhalala, hhayi ayikho, akunanto eliyenzileyo nani, kuzobe kuthi nje lingabantu si liyaziyeyisa, liyasihlekisa. Lwana nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma liyi-3 noma liyi-4 ePhalamende, kodwa okusalayo 5 years coming kuzobe sekulutshintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho ziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa aseka-corrupted. Vele kumele ukuthi axoshwe phakathi emaparlamentini, nabo speaker labo vele ba-corrupted. So lwana nobudlova lobu okwenzakale eparlamenti nasezweni lakithi.
Studio 7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle, sibonge kakhulu umnyaka phelile u-Studio 7 labasakazi bonke khona ngapha eAmerica, umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile. Siyabonga kakhulu mayinkosi Vuma, sithemba ukuthi masiphilile, sizohlangana njalo umnyaka ozayo. Qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukudu yezandle. Angifuni ukukhuluma amanga, ngithi khonanye ababonge le imgurukudu igeng yabo kenswanti labanye bakhe bazazi ogawule labochumi kubanga kakhulu labalaleli bonke kusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazoba lohambo oluhle. Siyabonga, siwafise mkhisimusi lonyiye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo uma inkosi ivuma, uma sisenga lapho kobulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Ye, ngiyabingelela bonke bantu we-Studio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe lolwazi ngakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe kuhlutshekwa kangaka kuyobonakala kubuye iy'khalo eziningi, ezigovula zey'khalo ezingaka ekubeni ngakuzayo imishini egubha amadamu, ivala amadamu, ibhorela abantu imigodi, kube namanzi aklini. ini ma kuzobuya into ephathelane nezikhalo ezingaziwo osetshenziswa ngubani abantu belambile ekubeni usilwa lobani abantu bekhangele ukuthi bafuna intuthuko ezweni kuyotholakala kubuya izikhalo ezimbi kangaka iqiniso ngempela kho entweni eyenzakalayo ngempela iqiniso
Studio 7 uJD lo okhulumayo hayi lapho ushabango vele usethathela ushamisa iqembu singayaphi siyenzeni uchabanga usemthathele ushamisa ushamisa hayi sekusele isithombe kuphela kwakusekho lapha yakhona awukwazi ukuthi ewakhe umuzi ewuqede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exosha abantu abakho abaxoshe nje bonke abantu abakho yasalethi ubaba ngowami kodwa abanakhe baxosha ayiyabe sithathele uyise umuzi so lapha onamehlo okubona akusekho triple c la useyithethe uchabanga ngeyakhe
sanibonani balaleli nabalandeli be-studio 7 nabasakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele ye ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakusuku kwelaseplumtree uKhanyani Ncube ye bakithi nginesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni kodwa phela laba athweni ubakhetha kusemthethweni abawini so okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izano usebenzela izano so hayi uyalilimaza ilizwe uyalilimaza lo sengezo Chabango mani uyalilimaza impela njalo le mthetho yakhona isebenza isika eside neliyi-1 ayifani nelokuzena isika nxa zonke so hayi kunzima wakithi kunzima hayi angazi ukuthi ubani uyonqanda lo doti lo wenzakalayo udoti phela lo hayi angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 siyabonga kakhulu nge-strategy esasetshenziswa nguChamisa namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine nangagwa bayafosta abakazi bewine kucacile umhlaba wonke uyabuka uyabona mnangagwa ukuthi ama-true colors akhe athini njalo sesiyabona ama-true colors ka-Wiffman Ncube kade simthemba kangaka emathebheleleni Tendai Beat uThokozani Khuphe hawu saze sathiwa nguchwangirayi kati limhamba ngaphansi namhlanje kuklie namhlanje lisweli ukuthi lizocatha kuphi kunini lilokhe lisibisele emuva silithemba kangaka Thokozani Khuphe Wiffman Ncube emathebhelelendi shuwa hawu bo
hello sanibonani Studio 7 lo okhulumayo lo Alani usebutswana eGaborone Ay, bakiti asinanzeleleni uChamisa is out of order. Chamisa is out of order. This ukuthula kwakhe lokhu waya kutshengiseli vele ngu-the leader of opposition. Ay, mina vele sengisola. La sesidla something kubomnangakho uChamisa. Sesidla something akutshengisi ukuthi vele is opposition leader. UChamisa, please.
Studio 7 linjani lapha Studio 7 ukhona lo muntu okhuluma sithi uChabango uright kunjani wayekade bengaform iparty labo Chabango noChabango ufuna iparty yamaNdebele kuphela waye bengajoyinanga imithwakazi bajoyina kwalizapho you can't do that ngaye always tell people ukuthi lingavota every Friday singafuna ukuba tribal siyadliwayo ngamashona maningi so let's forget about the tribal uChabango nxa esizwa elamandla kayaform iparty yabo labo Wiffman Ncube khonokho kutshiwo ukuthi kule problem yakhe lobithi ibehavior yabo apart from okunye their behavior yabo they can't be president those two guys and those are still scouts lana ngama-missionary laba nabantu badinga imali abafome phela yabo iparty benzimahle bethathe lo Chabango maye wabo behambe siphoxe ngento ezingezi mina Studio 7 into engiyicelayo kini yokuthi ulo umfana njengobanengela platform ezibavela lapheni lokho zayo mina Studio 7 hambani everyday libe lifonile uChanisa update abantu engathi izizwe lifonile update abantu lisele futhi uRuyal ukukhuluma ngani sibe kwazi. That's when we can judge someone ngoba sisazi ukuthi kakula ma platform yabo.
Studio 7 kathi kuyesakalani isintani inkomo sikhiphe izinto zethu lingazikhulumi sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo basebehlangane labo tendayib kufanele bebe abantu abahlanganayo belungisa izinto kungaba abantu behlupheke ngokwangani baphandela bona. Sicela like ukhuza uchabango lo naye nalo ngiyokhansela abantu onikwa nguchabango engabonanga inkosi yakho kone yekhangeleyo ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhuku emthengiselo lecala ngusebhuku so linakuyekela umuntu nalolo ekhansela abantu enikwa nguchabango. Uchabango udodi afuna ukufihla lokhu vele lapho ezingozi ufuna ukuthi babesizibeli izikhathi zazithola kuwo amasosha. Ngiyabonga.
Lapho ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1202465038. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale izele Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iKhatha ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iKhatha ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebebabulala in the second round. So ngikhanya ngantu akule confusion khonapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami ukugcina ubona impi iyakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine?
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kathesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine laye iqhubeke ngomsebenzi umongameli welizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule. Bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans because bakufuna labo bathathe icredit yangkhona. So hayi izinto zepolitics ngamanye amalanga awuzezwisisi ukuthi siqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024.
Lati siyabonga lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khona phakwe le Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela owenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.